Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani kumagumbi yamane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezinto esikhangele kuzo nezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi kanti vele into ze violence lezincwadi senzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePollard abuthene kobulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
AmaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu wonke aziwele. Labana amadoda kaTrump basebenze okwabo labo ukuthi bayaleda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information enganiyisinyango khona engani kayivele akufundakala ukuthi ingenelana njani lendaba esikhuluma ngayo yenjithwe.
Amagqwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika lamalunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokishini ahlala abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho olwedluleyo akunkulumo zomanyano wePollard abethe gwaqa lamhlanje kobulawayo embuthanweni wengxoxompikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oweConstitutional Amendment Bill. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePollard wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel kobulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePollard Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha umnumzana Lovemore Maduku, uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment bill that is a number of provisions that they suggested. So we are discussing
sikhuphisane ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esizibeke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePollard isifiso sokuthi udluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa engafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje ukudala lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Elinye njalo ilunga lePollard unkosikazi Priscilla Misia Irambu Imushonga owebandla le-MDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezinto esikhangele kuzo nezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi kanti vele into ze-violence lezincwadi senzakala singazilungisa njani.
Omele i-National Alliance Party umnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Xa sikhangela i-succession, it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi esayifakayo kuParliament bahlale phansi babona umbane ongasikhokela futhi.
Umnumzana Khumbulani Ncube ephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sibe sifisa ukuthi ama diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePollard athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi uthi lapho kufika ukhetho luka 2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawe bandla lama Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lamademocrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale leSenate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hatshi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Ngibona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump namademocrats, amademocrats baqhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo lapho ukuthi bayanceda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani enyango nengani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo i-impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala elenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani kunokho?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe unalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lelini, libe lesilinganiso sokuthi lokho angakwenza. Kodwa nxa ilungelo langifana selilaneli elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu anqintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho, ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwa bengeza kabaphumi bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuthithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba njani?
Ha, leyo yinsinda tu akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bejele lama-Republican lanxa bephuma beluma bexhanxada, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses abo uyabaubufakazi bekhona ngelinilanga, uzwakale ngasafuni ngelinilanga ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona. Uyakhumbula bevotela ulokhu zenu Supreme Lokhu zenu Church lwanu uKavena, ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla lethu lesine lenhlelo eziphathelane lendlala abantu abaningi babikwa bebhekane lendlala emadolobheni ikakhulu emalokitini lapho okubikwa kulabanye abadla kanye ngelanga abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Clifford Matorera uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We've started to identify people in every community.
Sikuqalile ukubadinga laba bantu emphakathini wethu. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu
sizo.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili, 2.2 million, abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi, oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwethukela ngisizalangala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiyacela abanye babesuke sesihlangana lapho sesenza iround yegrosari kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha ngizuza irayisi ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye selala eziko.
Kudliwa ekuseni lantambama kuphela. Ekuseni kwakhona siyabe sibheka irayisi. Ntambama yisisitshwala lamaveji ngoba inyama iyadula. Unxa udlile uyakudla amachansi asiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatemba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedi loba 5 days ngoba ilutshwana. Sawumumo wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili. Indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele siswele ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo. Ngingathi yilokho ababekubizeka ukuthi i-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonoko okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndilabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi nizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibili ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyakuthenga ngani imali uyiboni ncane nje.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokichi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali ayisathengi lutho. Sokusebenzisa iyusa lapha, thina amayusa siwatholi. Indlala, izindlala sisibulele. Izinto ziyadura, isikafu siyadura.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balza, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sesibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika phose i-2.2 bakhona ungabatholakala endaweni ezehlukeneyo zemadolobheni, hathi eHarare kuphela kodwa amadolobha wonke elizwe.
Not just Harare, but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlebe. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwele Melika, abakudale le-Senate ngapha kwele Melika ukomite bonango ukudlelana lamanye amazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanye amabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho abakubandla le-ZANU-PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lama-Democrats lomnumzana Jim Risch umgcinisihlalo we-Senate Foreign Relations Committee webandla lama-Republicans bathi kumele usibalukhulu obona ngezemali umnumzana Stephen Mnuchin lomnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanye amazwe benze lokhu ngokushesha bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla le-ZANU-PF lisithi akula sidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele udaba lweZimbabwe, ibandla le-MDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa use-South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano we-SADC labe-African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abe-ZANU-PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo ze-Pollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane lobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge umlamlankunzi oyabe ongumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo babalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lilo ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi ubaba upresident ubaba uED Mnangagwa akazange ayale ukukhulumisana lebandla le-MDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakala ukuthi akhontesta kukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni, yibo iqiniso elikhona. Ubaba uED Mnangagwa akayalanga, singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kuPollard Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonitshwa, akungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili, owakho lowami. Owami upase ugrade 7, owakho wapasa u-form 4, sesisiya kugraduation. ubususithi wena hayi makhumalo bisawo wakho umntwana langaye phansi grade 7 azograduate kuform 4 kanti Pollard leyo okhuluma ngayo mhlonishwa wami sizahlala njani kukanti bonke laba bakuPollard akula lo yedwa olomneli weparlament ngaphandle kwamakhuphalo abantu ababili thina silabantu abayi 110 so lapha sifuna ukuthini
kuthiwa likhuluma lamazero kuPollard babunkomo
into fanele siyivume siyazi sonke ukuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqamba ukuthi akube lezi zinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje lokhu luthando lwebandla eliyabe lithela wina lathola ama seats amaningi lathola upresident ukuba nalo likhiphe isandla sothando sokuthi kuyanhle ikhulumisane asikuthi khona it's a must kumbe into yokuthi abantu fanele bafose but lokhu kutenzela ukuthi baba upresident mina ngakho kulothando lokuthi akukhulunyiswane ibandla leMDC liyababuthamisa alibuye lihlale phansi lungisensi sonkeni singabantwana bezimbabwe iqiniso likhona ukuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalowo ufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani
asivumelani babankomo ngikubuza umbuzo olula ngithe mina mina lawe silabantwana ababili owami uphathe u-grade 7 kwankomo wapasi kompo. Akito kwankomo upase university. So ule graduation na. Wena nkomo usitikini makumalo. Visi umtana hako kwa grade 7. Abuye enasti lapha. Azo graduate. Ugraduate angalipi. Yene ngafika ngakumbu university. Mungu kwa mwana. Awusozi uti wena. Umtana wapasi grade 7. Mwiyo kambe ya graduate university. Tina siti. Epalamende. Silaba meli epalamende. Aba nengu. Uwe silabu onke laba bakuPollard. O zero laba bini bePollard. Bekuqakathekile ukuthi kubuye izano leMDC lababuchamisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hayi lapha sidodube sokumele sikhulumisane umlota. Sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi. Sivumelane umlamulankunzi wakhona. Hathi ukuthi njengoba izano liwinile yini selidinga umlamulankunzi yini futhi selisitshela ukuthi kuyanini sikhulume.
Nanso baba unkomo kwalani ukuthi ubaba uMnangagwa ahlale phansi lo chamisa ngaphandle kwePollard.
Lokhu yaso kuyidimandi. Yabona into okuthiwa idimandi lesicelo ku-TN sidlule ku-election kwaba le kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo. Ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba abantu laba abantu. Iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe. Ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalowo ongaphi yani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene e-ground phela ngalinqoba. Ngiphambi ke imbono yenu yonke elinayo sibonke ilizwe singaligiqinisa kanjani okudingwa ibandla lezanupf ukuthi iMDC ekhokhelwa uMabuthanisa ayibuye layo sikhulume singabantwana bezimbabwe sonkeni
okuyiphetha makhumalo ungathini kuzulu wezimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo Mnangagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo
zizalana zaseZimbabwe izano isisibulele sikhuluma kunje nje kasihle asiye ezibhedlela amafutha enqona zomlungu vele kawabambeki ake lingitshela ukuthi nxa kuthiwa siya kuPollard sabona sebenjenile kuPollard omakhuphe seligqoka amasikafu ezane kanti nizagqoka njani isikafu sezane wona usithi iPollard ngumlamulankulu yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero bene lilabo naba abakuPollard ngabantu bezane
kuyiphethe baba unkomo
umongameli elimthethileyo zizalwane zeZimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubabuThamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zeZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF njalo wake waba ngummeli we-Insiza South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo. Kwezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZIFA uFelton Kamambo uthi ulethemba lokuba umqeqeshi omutsha oweqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Logarvisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ihlanganiso yezifo elobelana isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqetshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uLuka Rusich. Umkhokeli wezifa uKamambo utshele intatheli zindaba zemidlalo uba lomqeqetshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. ULuka Rusich uzothatha isikhundla esatshiwa nguSandi Chitsambwa ngemva kokuba iqembu lamaWarriors liyangise kakhulu kumncintiswano okudinga intshantshu lwezwekazi laseAfrica oweAfrica Cup of Nations nyakenye. UKamambo uthe bavumelane lalo mqeqetshi ukuba uza kweleZimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ukukhokhela leli qembu ukuba lifinyelele kumncintiswano yezinga laphezulu.
It's a 2-year contract, renewable, depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili, kodwa silakho usingezelela leso sikhathi nxa lo mqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumdlalo ye-AFCON elandelayo, kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba okuyabe kungokwakuqala kumbali yelizwe leZimbabwe.
Obephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobengumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethwe ukuba ngabasekeli bakaLuka Rusich ndawonye loTendra Indiraya yena ungumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wabonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPanel Mekop yena olesikolo sokufundisa unozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba seABSA Premiership. ULuka Rusich isizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqetsha kuzwekazi laseAfrika. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqetshi weqembu leSudan njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisenda ndaweni yesithathu kumncintiswano weChan oqhutshelwe kwele Morocco. Phambilini kwalokho lumqeqetshi usebenze lamaqembu ambalwa emazweni ase-East Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lamaWarriors ukhona mhla zingamashumi amabili lantathu kunyanga kaMbimbitho lapho iqembu leZimbabwe lizadibana khona kwimidlalo emibili lele Algeria emidlalweni yesibaya sikaGroup G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica. Ngenyanga kaMabasa uLuka Rusich labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kwimidlalo yeChan lona yona ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Jerusalema ingoma ka Master KG featuring Nomseko isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amabandla ezombusazwe akuPollard abuthene kobulawayo xoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.